Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ikhomishini ebona ngezokhetho ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu ababhalise besithi bahlala endlini inye eGariba ukuze bavote kuma-by-elections amakansila aza kwenziwa ngomgqibelo.
Abazakhethwa ukuthi bancintise bengakhethwa ngama-province sebencintisa ku-Congress banganqoba sebekhokhela kulezo zikhundla kusukela kuwe president
ibandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba iCongress yokukhetha inkokheli yalo entsha ngenyanga ezayo.
Ukukhona msakazi ukuthi umama uDokotela Ukhuphe uthime abula abanye abakhokheli ababalisa obaba uProfessor Osman Ncube labo baba uAbednego Bedu obulawayo
kuqhamuka ukufuthelana Melika phezu kwesinqumo senkantolo yaphezulu esalisa besifazana ukukhipha izisu ngokuthanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu 87 ababhalise ukuthi bahlala endlini inye kuward 8 eGariba lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho lwe-by-election olokudinga ukansila walindawo ngomgqibelo. Umbiko ewethule izolo izeki ithe uZulu kumele abekwazi ukuthi ayilamandla okwala ukubhalisa umuntu nxa ethe waveza ikheli yalapho ahlala khona. Ithi njalo ayilandlela yokwazi ukuthi ababhalisayo bayabe beqinisile yini ukuthi bahlala endaweni thize. Kodwa likhomishini iyakuvuma ukuthi abantu laba babhalisa ukuthi bahlala kukheli ethi 1110 echiwara lanxanjele kuyindawo engayisiyo yokuhlala. Ngokunjalo izeki ithi uZulu okhonona ngalolu daba kumele aze kuyo azevula icala ukuze liphenye ngabagcini bomthetho. Kukhetho olwedluleyo bakhona ababotshiweyo besetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bahlala endaweni thize lapho abavotela khona. Izeki izaqhuba ama-by-elections amakansila eGariba ngomgqibelo kuward 3, ward 4 kanye lakuward 8. Kuzaba lokhetho njalo eRusape kuward 5, eChitungwiza kuward 7, eMutare kuward 14 lakuward 16 kanye lakoPfura kuward 40. Ibandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha oweOrdinary Congress ekupheleni kwenyanga ezayo. Lithi njalo amalunga alo azaphatha ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuguqula isisekelo sebandla kumbe iconstitution nxa kulesidingo. ICongress le iza ngesikhathi amanye amalunga aleli bandla esola umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora kulandela ukunqotsha kwalo kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho lapho elehluleka khona ukuphuma ngitsho lesihlalo esisodwa nje. Sixoxele sikhulumele saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Sagcina ukuba le-ordinary congress ngo-2014 ubabuthangira esakhona. Ngakho okwaphambanisa yonke imizamo yokwenza i-congress ukuthi i-constitution yethu yabunjwa ngendlela yokuthi nxa umkhokheli sebhubhile kumele kuqale kwenziwe i-extraordinary congress eqala ifake umkhokheli webandla onguye oba legunya kumbe amalungelo kumbe amandla okuthi abize i-ordinary congress. Sakwenza ke lokho mhla ka-27 December 2020 ngokufaka ubaba uMonzora. So wasebiza i-congress le kwakumele sibe layo ngo-February kodwa sithe sesiyibizile ukuthi sibe layo ngo-February kwasokusiba lama by-elections ngo-March mhla ka-26 okwenza ukuthi ibandla ligcine lifaka eceleni uhlelo lokwenza leyi i-ordinary congress ukwenzela ukuthi sikhangelane lama by-elections. Ama by-elections esedlule ibandla bele singasela mali eneleyo eyokuthi liqhube umsebenzi we-ordinary congress. Ngakho yikho sikhangelele kubo June ukuthi nxa singalungiselela kusiyafika kuJune into zethu ziyabe zime kuhle ukuthi sikwanise ukuthi siluqhube lolo hlelo lo-ordinary congress. Ordinary congress kuyabe kubuya ama delegates from ama ward kusiya kuma district kuma province bebuya inhlangothi zonke zelizwe ama province awonke wengu 12 okubalisela le South Africa le America labo Britain ngama province kithona lawo ku congress kunengo kwenziwa ngaphandle nje kwento zezikhundla yikho abantu ababuya khona lenhlelo zebandla esingathi ngama policies.
Bakhona yini esizabona bencintisana loMonzora labo befuna ukukhokhela ibandla?
Ukukhethwa kwabantu ezikhundleni zobukhokheli ku-MDC kuvele kuyayenziwa kuma-congress yonke. Ubabuthwangirayi wayehlala ekhethwa kungela ophikisayo. Ngakho kathesi sakubona kuvuleka ubaba uThwangirayi esebhubhile besiba khona abaphikisanayo lapho ubaba uMonzora anqoba khona nge-883 votes, umama uKhuphe esiba le-118, ubaba uMdzure esiba le-14, ubaba uKomishi esiba le-9. So nxa kungenzakala ukuthi babe khona abanye abazafisa ukuthi bancintise, umthetho wethu uthi kumele kube ngabantu abathola ama-nominations avela kuma-provinces. Lizakhumbula ukuthi yiyo into eyahlupha ubaba uChamisa ukuthi abe ngu-vice president we-MDC ngoba wayethethwe wafakwa ngubaba uThwangirayi, ubaba uThwangirayi engelamandla okwenza lokho. Kukanti njalo ubaba uChamisa wayengazanga nominate ngama-provinces ngesikhathi se-Congress ukuthi abe ngu-vice president. Yikho nje kwasifikisa khona lapha. Ngakho-ke bonke abantu abafuna ukuthi bangene babe ngabakhokheli be-MDC kumele kuqale ku-branch, kuye ku-ward, kuye ku-district, kuye kuma-provinces. Ama-provinces yiwo anominatayo abantu okumele babambe izikhundla ze-national, kanti lawa ama-provinces abe nominatwe ngabama-district kusehla kanjalo ngakanjalo. So abazakhethwa ukuthi bancintise bengakhethwa ngama-province sebencintisa ku-Congress banganqoba sebekhokhela kulezo zikhundla kusukela kuye upresident usehla kusiya phansi kuzikhundla zonke.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDC. Unkosazana Thokozani Khuphe uyaphambili ngokudingela ibandla le-Citizens Coalition for Change usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lanxa nje abanye besithi kabamfuni kubandla leli ngoba wadala umonakalo omkhulu ngokuxothisa amalunga alo ePhalamende kanye lakumakhansili lisayi-MDC Alliance. UMakhuphe wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uselilunga le-TCCC kulandela ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDCT ngomnumzana Douglas Monzora. Umakhuphe seqube imikhankaso endaweni esifana leMakhandeni kobulawayo ebubi kanye lasePlumtree lapho akhuthaza khona uZulu ukuthi avotele umholi weTriple C umnumzana Nelson Chamisa lamalunga ebandla lakhe kukhetho lokudinga umongameli amalunga ePhalamende lamakhansila ngo-2023. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Okukhona msakazi ukuthi umama uDokotela uKhuphe uthime apho labanye abakhokheli ababalisa ubaba uProfessor Walshman Ncube labo baba uAbednego Bhebhe wobulawayo egqugquzela abantu ezindlini ukuthi abahambe beyebhalisa ukuvota ngoba uma bengabhalisanga ukuvota kobulawayo kungasaqunywa amanye ama-constituencies kube lama-constituencies amalutshwane. So ke injongo yenhlelo adeziyenza ngeyokuthi aqoqhuzele abantwana beZimbabwe ukuthi bahambe beyebhalisa ukuvota njalo ngomnyaka ozayo bavotele ubaba uNelson Chamisa. Yikho lokhu aphinde wayakwenza futhi emzini wakhe eLupode esabeleni seMathebeleni North ebubi lapho wadele umhlangano lezakhamuzi lazo eziqoqhuzela ukuthi kazihambe ziyebhalisa ukuvota ngesikhathi seblitz leya dikhona njalo kazigqugquzela abantwana asebethene 18 ukuthi babhalise ukuyevota.
Sike sezwa abanye bengani kabathakazeleli ukuthi uDokotela Khuphe akhankasele ibandla le-CCC besithi kabamfuni. Manje liyadivana labo yini abatsho njalo lapho eselihambe khona?
UDokotela uKhuphe sebhode izabelo zeMathebeleni zontathu ezibalisa uBulawayo, iMathi North leMathi South. Akula ngitsho lo muntu oyedwa aseke wahlangana laye wathi amfuni kubandla le-Citizens Coalition for Change. Lezo zinkulumo zabantu abazisuthileyo abafuna ukudefenda lokuprotekta izikhundla zabo ezingenani labantwana beZimbabwe abadubekayo abafuna kube lotshintsho lapha elizweni leZimbabwe. Ungakhangela msakazi indlela abantu abamukela ngayo uDokotela uKhuphe akula kuthandabuza la kancane ukuthi labo ababesithi kabamfuni abakhulumeli abantwana beZimbabwe, abakhulumeli uZulu weZimbabwe, bazokhulumela bona lezikhundla abaziphetheyo okwamanje abesabela ukuthi zingagcina sezithathwa ngabantu uma ibandla la eleCitizen Coalition for Change lijoyinwa uZulu wonke weZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi uvela ngaphi, usuka ngaphi, ukhulumani ungumhlobo uphi.
Kulabanye njalo abalemibuzo yokuthi kungani nxa uDokotela Khuphe ekhankasa ngababoni ehlangana lodubo oluhlangana lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, lina likuthatha njani khona?
Akusiqiniso msakazi ukuthi imhlangano kumbe engathi imkhankaso yenziwa nguDokotela uKhuphe iyo yodwa engabi lempazamo kumbe engaphanjaniswa ngamapholisa elizweni leZimbabwe. Okuliqiniso ukuthi kule mhlangano eminingi eyenzakalayo lapha ekhaya ephanjaniswa ngamapholisa, njalo kuleminye futhi njalo imhlangano eminingi ehamba smoothly ingabi lokuphazamiseka elizweni leli eZimbabwe. Lokhu okukhulunywayo zinkulumo zabantu abangelanto yokwenza.
Umnumzana Ntando Ndlovu yisikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo kanye lawezanu-PF izolo asole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele inkohlakalo. Inyo Zimbabwe ithi ukubotshwa kwezimota ezithwala abantu ngaphandle komthetho sokudala ukuthi abantu abanengi baswele ukuhambisa emsebenzini ikakhulu emadolobheni. Ikroniko ithi isibhedlela seMatadei koBulawayo siphakathi kokuqheliswa. Ogu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7. Mina unkomo lapha nesigodini sakumakhasa. Mina isifiso sami ngituzulu wonke kube ngaphakama ehamba yovota. Sambeni sonke siyovota. Ya, sivote iTriple C. Sike sizame ukulwa nalo mbuso lo owezano, eyi ngoba siyahlupheka. Siyahlupheka mpela. La amanye amaphathi sizowabona izalo singaphandle. Isifiso sami nje ukuthi siyikhiphe izalo iphume out. Sike sibone ukuthi iTriple C kathi siphathelele. Ngiyabonga sihlobo zami.
Siyabingelela emsakazweni Studio 7, sibonga kakhulu ngomsebenzi omhle esiphathele wona. Sibingelela abalandeli benu, sengathi kwahlala kunjalo. Sithanda ukuphawula ngalobhuti obethi yena la eMzantsi Afrika kubusa uRamaphosa esehlangothini lamaVenda, amaVenda ayiminority balutshwane. Siyabonga ukuthi siyamuzwa kahle kahle ukuthi into ayisho yiphi, kodwa kuhlukile langapho eZimbabwe. EZimbabwe ngapho kubusa i-detectorship, kunzima ukuthi kungaba lula njenga la eMzantsi Afrika. Kade kuqalele iSouth Africa lokuthatha umbuso ule democracy entandweni ngayifani nalapho. So lapho ke sicethe abantu bakithi beqale bebambisane bonke ukuthi bangamashona, bangamadonga, bangamavenda, bayimhloboni, bebe into eyodwa, bezama ukubambana ukuthi uma kuvuka umnyaka ozayo bevotela iparty le yabona esenishamisa iCCC beyinto eyodwa, bebengaba benamandla ukuthi bangakwazi ukuthi bekhiphe iZanu PF government le i-detectorship leyo, bekwazi ukuthi befake intando eningi. Mhlawumbe singabona ezinye izizwe zikwazi ukuphatha kulelo lizwe lelo. Okwamanje uma besadonselana ngapha nangapha, abantu bakithi basekudena ngeke baphupha belikhulule lelo lizwe ukuthi belifake entandweni eningi. Bazahlala bebaleka besizala eSouth Africa bezozama idemokrasi yona leyo abazathola beyixotshelwa beyibulawelwa futhi la eMzantsi Afrika. So sicetha abantu bebambisane bonke benze into eyodwa, maybe ilizwe labo lalo lingake liphathwe intando eningi. Siyabonga ukukhuluma ngosiduma.
Yes, Studio 7 linjani basakazela isazela izindaba. Hayi, siyazizwa izindaba, libamba injalo mpela. Hayi, siyazizwa mpela izindaba, siyazizwa lembono yabantu, siyazizwa lembono yabantu kuma social media noma bepowder ku Studio 7. Bakhuluma bathi thina njengabantu bakomthwakazi kumele sincedise iCCC kaChamisa sikhiphe izano, kanti thina njengabantu bakomthwakazi sikhipha iphizano esayifakayo boqala. Ngoba izano PF leziwe sembusweni yibo Chamisa labo magalela mapha, yibo abayifakayo izano PF ngo-1980. Bonke nje abantu baseMpumalanga bonke bayiba bayifakayo izano PF, bayinika amandla ukuthi ingaphuma esihlalweni ivimbi zabo ukuthi khangaze. So namhlanje thina njengabantu bakomthwakazi kathi sikhipha iphizano sifaka kubani futhi? Masikhiphe izano sithi sifaka kubani? Sifaka uChamisa. You know why didilika ngezani? Nje kubona divele siyabe sidlala, siyabe siyadlala, siyabe siyazi into esiyaza abantu bakomthwakazi. Masithi sikhipha izano sifaka uChamisa, sikhipha idonke enkulu sifaka idonke encane laphana. Yabona divele akungeke usebenze nje abantu bakomthwakazi, ngeke usilethele utetafuleni. Ngakho mele ithi sikhipha izano sifaka umqondisi eMRP owakithi lati sike sithi hayi ngwakithi impela. Masithi izikhazo sihambe semtshodi, hayi ndoda lapha sile izikhazo into ezinje ezinje. UChamisa uzambonana uhlala komrewa le. So abantu bakithi into ezama ukuthi thina kasizame ukusekela lanto kwakithi, sibe lokwakithi. Kanti sabantu bempumalanga abahleka bethi kathi lina vele yini iphathi yiphi, kanti singelaphathi sikhathi sonke lesi besihleka bethi kathi yini iphathi yiphi, kodwa sase singelaphathi. Kodwa nasi MRP sivukile, uhlakala komthwakazelo uvukile MRP, asisapoteni bantu bakithi.
Linjani basakazi labalaleli? Mina engifuna ukukubonisa abantu ukuthi lokho kokuthi amaNdebele kawabusi eZimbabwe okokuthi njengangale South Africa siyabona nanguyana umvenda uyabusa okwamanje, lwani ubusa ngenxa yokuthi u-under i-ANC
ya rotator ukuthi umhlobo uphi umhlobo uphi but bheka ku ZANPF balovalwa enxa yokuthi besabe ukuthi ungekungangena omunye umhlobo like iNdebele uzovuka ikakhulu njengempilyane yeGugurawond but singakukhangela kwamanje amboni mina kungaba le Ndebele elingakhulula iZimbabwe akube le shona elizakhulula iZimbabwe umshona lo angakhulula iZimbabwe uzoyenza umthetho wokuthi sokurotetwa ukuthi vice president umbe ungena iNdebele laye alandela abe ngupresident kungene umkhalanga next vice president laye abe ngupresident ngaleyo ndlela hawu lapho singakhululeka but okwamanje hayi mina mbono kungaba le Ndebele elingakhulula iZimbabwe ezilonga amashona kuthi kunje so ngobavuta amashona bahle ngoba abarayi nokuthi baningi so bathatha i-advantage yena leyo.
Sanibonani Studio 7 livuka njani labalaleli kanti inyanga zezulu kanti zaqedwa zonke yini liGugurawond yachiya isiqede yini inyanga zezulu akusela even inyanga yezulu engasisiza kulabo bantu abathathu laba abantu abathathu engilesifiso sokuthi kuba ithunya kuba kuthunywa izulu izinyanga zakhona zibachaye laba bafana abathathu umnangagwa lochiwenga lo chamisa yabona labo bantu mabengafangelanga linye labo bantu bobathathu uchiwenga lo chamisa lo mnangagwa iZimbabwe yakhululeka iyakhululeka iZimbabwe lizozithola nani selikwelinyizwe lizozithola selikwelinyizwe kanti inyanga zezulu zaphela yini zaqedwa iGugurawond.
Sanibonani basakazi bahle, sanibonani, sanibonani basakazi abahle, sanibonani, sanibonani. Mina ngibike tibasa ngibiya lapha eTsholosho, eTsholosho phansi kwa-7 aphansi kwenduna uSiphoso ephelela lapho igama ngikiveni. Mina ngizama ukuxwayisa laba abathe uthwakaza, sibotele kumthwakazi. Kanti umthwakazi siyamvotela kanjani ngoba akangeni kupresidential so sivotela abantu kupresidential because uvotela ama-MPs nama-councillors end of the end isiphinde sifike sesifaka umnangagwa abe ngupresident still kuyafana nokuthi akulanto esiyenzileyo bayakhala abanye laba bedie amavenda ayakuse-South Africa yingoba wayengaphansi kwe-ANC yakhona ukuthi usungule ngaphansi so sesicela ukuthi lathi sifuna ukuvotela i-CCC sifuna umfana omncane chethethethe kwaZimbabwe yakatshitsha.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uphakathi kokwethekelela kwele Nigeria kuhambo lwensuku ezimbili. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abe-Al-Shabaab bahlasele inkamba yamabutho omanyano we-African Union kwele-Somalia izolo. Singene kudaba lwemelika. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kukaZulu waleli lizwe phezu kwesinqumo sedale le-Supreme Court esiza kwesula ilungelo labesifazana lokukhipha isisu ngokuthanda kwabo. Lanxa inkantolo le ingakasethuli, lesi sinqumo sesisaziwa kulandela ukuphuma kwaso ephephandabeni le-Politico izolo. Kunakanelwa ukuthi kulesi sebenzi salenkantolo esisithumele intatheli izindaba okuyinto ecunule umahluli omkhulu uChief Justice John Roberts yena osevule uphenyo. Isinqumo lesi sesula leso ebesisipha abesifazana ilungelo lokukhipha isisu ngokuthanda esethulwa inkantolo yinye ngo-1973 kudaba olwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Roe versus Wade. isinqumo lesi sesiphehle ukudlephana okukhulu phakathi kwabebandla lama-Republicans bona abasisekelayo kanye lama-Democrats wona athi inkantolo yenze iphutha. Umongameli Joe Biden laye wethule umbiko echotoza iSupreme Court esithi iyaphambanisa ngokuthathela abesifazana ilungelo elibalulekileyo lokuzikhethela ukuthi bayamfuna na umntwana kumbe hatshi. Udaba lolu lukhangelelwe ukuba lomthelela kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka. Sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Okumangalisayo bengathi umbuzo wokuqala ungaba ngokuthi kanti vele ugwalo lona lolu luphume njani ukuthi luze luyengena ezandleni zalaba bezindaba abepolitiko, yiwo ngaba ngumbuzo omkhulu. Kungabe kuyikuthi engxenye omunye ujaji yini ubengathabanga ngalolu daba wasedlulisela ugwalo lolu kwabezindaba yini kasazi? Kodwa lokho hayi engxenye yindaba encane kule ndaba yona le esikhone ukuthi abesifazane sebethathelwa ilungelo lokuthi benelise ukubana bakhiphe izisu, ubana umthetho wona lo Roe versus Wade kungumthetho wabekwa nxa ngibala imbali ngani sokuyi 50 years ago ukuthi abesifazane bayenelisa ukubana nxa umuntu ebona ukuthi akenelisi yini ukuthi azithwale kumbe ayenelisi ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni lelungelo lokuthi akhiphe isisu. Abanye bayakhipha izisu ngoba engxenye umuntu uyabe ebanjiwe esingathi yi-rape. Abanye bayakhipha izisu engxenye umuntu kuyikuthi uyazibona ukuthi kasozenelise yena ukuthi agcine umntwana. Kodwa bembona njalo ukuthi kwamanye ama-states besokufakwe isikhathi sokuthi nxa umuntu engazithwala kwedlule kumbe sithi inyanga kumbe ngithi amaviki angu-15 kasenelise ukuthi akhiphe. Amanye ama-states abefake thethwe njalo ukuthi isisu kasikhitshwa nxa sesedlule amaviki athize. Abavumelanayo lapha ngama-justices kumbe ngithi ngabo-judge abangama-Republican yibo abakhanya besiya phambili ngalolu daba. Ngingazi ukuthi kutshoni kwabesifazana kumalungelo abesifazane lapha kwale Melika, kodwa kungaba yinto enzima kakhulu nxa kuyikuthi bazalithathelwa leli nyathelo. Ntungamilisi ngazi ukuthi kuzaphetha ngani lolu daba. Bonelo uPresident Biden la esithi uzazama ukuphikisa. Sabona njalo uSpeaker uNancy Pelosi la labanye bakhe bekhanya abangama-Democrats bekhanya bevuma ukuthi hayi lokhu kuyinto ezaphambanisa izinto eziningi ezathathela abesifazane ilungelo labo lokuthi bakhiphe izisu.
Njengoba kuvotwa kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka, ubona isinqumo lesi isiba lomthelela yini kulolo khetho? Sisenza abantu bavote beyamele kuhlangothi thize.
Udaba lolu olwe abortion ludaba olukhulu kakhulu uma kukhangelwe indaba ezama elections kumbe ikukuyisikhathi sokhetho, ngoba abamabandla bakhankasa ngalo. So sekulungiselelwa ama-midterm elections lawa, kukhanya ngani-ke ama-Republican azakhankasa ngokuthi umthetho lo ususesulwa. Ama-Democrats asazi ukuthi azakhankasa esithini lapho, kumbe labo bazabe belwisa ukuthi umthetho lo uhlale ukhona ungesulwa. Ngibona inhlanganiso eziningi ezabesifazana lapha kwele Melika ziyawufuna kakhulu lumthetho ukuthi uhlale ulokhe ukhona. So angazi ukuthi kuzahamba njani khonapho lokuthi abantu bazavota bekhangele kumbe bazavotela ama-Republican ngoba besulela umthetho, kumbe bazavotela ama-Democrats afuna lumthetho uhlale ulokhe ukhona khonapho ulokhu usebenza elizweni. Lolu ludaba olukhanya luzahlupha sibili, ngoba bengibukele lami izindaba namhlanje nje ngisizwa hayi abesifazana bayakhonona sibili besithi umthetho lo oka Roe versus Wade kumele uhlale ukhona ukwenzela ukuthi abesifazane benelise ukukhetha nxa umuntu engafuni ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni. Asazi, sizabona ukuthi kuza kuyanga antsho ngesindebele kuthiwa sizabona ukuthi kuzawela ngaphi indulo xa kucawa.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ikhomishini ebona ngokuqutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu ababhalise besithi bahlala endlini inye eKaripa ukuze bavote kuby-election yekhansila kulindawo ngomgqibelo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba iCongress yokukhetha inkokheli yalo entsha ngenyanga ezayo. Kuqhamuka ukufuthelana eMelika phezu kwesinqumo senkantolo yeSupreme Court esalisa abesifazana ukukhipha izisu ngokuthanda. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.